inkulumo yaliqiniso ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu ende kubuhlungu kakhulu kade sikuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane babulalane bagwazane okuyinto ebuhlungu kakhulu yho into engajayelekanga ezigabeni zethu but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi lokho siyakubona lati njengenhlanganiso amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yephadara enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini wonke abalwisanayo? Libeluleke.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezichiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume sixoxisane kungabi lo dlakela osolwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, osisikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama lazo bebuye labo mama lati sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancediswa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi ukuhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakela. So siyasebenza lamadoda azibuyelayo, maybe ama-perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo, labanye ababerefiwe ngama-court ukuthi abuye azothola i-counseling, njalo lamapholisa aya-refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola i-counseling kunhlanganiso yethu. Njalo siyasebenza labemajele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe, bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani, ebuhlungu okunganani, njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengayonaleyo. So siyancedisana lama government departments achiyeneyo, lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo, lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu. Ngiyabona.